UTanaka Mrerwa oyintatheli izindaba esebenzela inhlanganiso yeCenter for Innovation and Technology uthi ukubone kuqhakathekile ukuthi ahlatshwe. Enye njalo intatheli izindaba yakobulawayo uAbigail Kupe usekela lokhu.
Mina ngijabule kakhulu ukuthi ngihlabe ivaccine leCovid. I know kulama misconceptions amaningi about it, but njengomuntu ohlala exhumana labantu emsebenzini, umuntu ongiyahlangana labantu abaningi manxa sidinga istory. So ukuhlaba lokhu ngibona ukuthi kuzangivikela ukuthi ngingabambi igcwane le-COVID-19. Ukuvikeleka kwami kusho ukuthi ukuvikeleka kwemuli yami futhi lakho. Ngake ngabanjwa i-COVID ngo-November last year. So ngiyazi experience yakho, ngiyakwazi ukunjani ukuba la i-COVID, ubuhlungu bangikhona.
Udokotela Rogers Magigo osebenzela kobulawayo uthi akala nkinga athe wazibona ngemva kokuhlatshwa.
Engingakutsho ukuthi emzimbeni ngikahle, ngiphongulala nzinzwa nje ukuthi ngihlatshiwe engalweni, kodwa ngivuke ngi-right, ngatshona ngaya emsebenzini lanamuhla day 2. Lokho ngiqinisaka, ngiyakhuthaza abathandabuzayo ukuthi asimeni ukutshelana amanga ku-social media. Iyo lokulalela abakhuluma abangakwaziyo, amanzi iphansi lonke jikelele liyahlatshwa ama-vaccines. Ngakho akula okungasimisa thina njengeZimbabwe ukuthi lathi sithole i-vaccine. Asabenze vaccinate abantu, impilo zethu zibuyele siqhubeke kuhle.
Isikhulumi sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa ngokuthi kungani kuqakathekile ukuthi intatheli izindaba zihlatshwe.
Sibe lama journalist intatheli izindaba ababuyile uzovaccinatewa. So lamhlanje silabo ukuthi labo bevikeleke ku-COVID-19. Siyabonga ukuthi uhlelo luhambe kuhle ngoba babuyile bavaccinatewa. Njalo bevaccinatewa bebesibakhumbuza abempila kahle, kade bebakhumbuza ukuthi i-vaccine isebenza njani emzimbeni. Ukuvaccinatewa kwe-frontline workers anjengentatheli izindaba kuqakathekile ngoba kusitshengisa thina ukuthi labo sebeza reporta nge-vaccine ngendlela eyiyo iqiniso. Siyakwazi ukuthi there's a lot of misinformation.
Umqondisi wogatsha lwezempilakahle kumunicipala wakobulawayo udokotela Edwin Sibanda uthi abakahlanganisi inani lasebehlatshiwe lokhu lolu hlelo lusungulwe ngomvulo weviki edluleyo. Izolo uthi bagqibe bengaphezu kwenkulungwane ezimbili, kodwa inani leli lilakho ukukhuphuka ngemva kokuhlatshwa kwentatheli izindaba namhla. Ebuzwe ukuthi uhlelo lolu luza kwengezelelwa na, udokotela Sibanda uthe amajekiseni ayenela ukuthi baqhubeke behlaba, kodwa akukabi sobala ngoba kulezinye indleko ezidingakalayo ukuthi uhlelo luqhubekele phambili. Ihlandla lakuqala lohlelo lolu likhangelelwe ukugqitshwa kusasa ngolwesithathu, lapho okukhangelelwe ukuba kube sekuhlatshwe abantu abedlula inkulungwane eziyisithupha lengxenye, i-6600, kuthi laba abahlabileyo baphinde njalo ngemva kwamalanga phose afika inyanga, i-28 days. Ngimele i-Studio 7 yakobulawayo, ngingubathabile Masuku.